Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lethakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni.
Iningi lithi alijabuleli ukunazwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamashumi amathathu lasitshiyegalolunye ilizwe lathola uzibuse.
Sikhangelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume bemakhaya njengoba ithesteli ingane iholiday ingane ingehlanganisa nabo-Easter konke ndawonye. So namafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebethole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuntu abanye sebethole behamba ebusuku yabona yizikuthosoka zengozi zomgwaqo.
eZimbabwe liqala ikhefu lokunanza uzibuselele phasi kakusasa kulokusilela kwamafutha elizweni. Iningi likhala ngokuthi lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Lanxa uncedo lokhu luqondiswe eManicaland kuphathiswa abawelwa ingozi yecyclone Idai, abasemaphandleni kwezinye izigaba labo bathi sebebulawa yindlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamashumi amathathu lesitshiyagalolunye 39 ilizwe lathola uzivuse. Iningi lithi njalo injabulo yaleli langa sebayithathelwa ngabebandla lezanu PF asebelenza elabo leli langa kulokuthi libe lilanga elinanzwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 18 Mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi kwezombusazwe nakwezenotho ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. UZulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezishiyeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Umnumzana Osalo Siziba ingcweti kwezombusazwe uthi kubuhlungu ukunanza leli langa ngoba uhulumende wezanu PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Sekulabe eminyaka eminingi bavela kwi-Independence kodwa abaningi abasebenzi abalazi indlu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizizinto ezahambela empini one man one vote nejaba yomhlabathi. Kuba sasila indaba yokusebenza, indaba yokuncindezelwa kwabatsha. So kimi ngokubona kwami abatsha sekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele i-Independence sikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even nawe i-Independence.
Omunye wabatsha uyisakhamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla lezanu PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza ilalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lethakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa owakwaba lilunga ledale lephalamende emele izombe umnumzana Mackenzie Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapha avela khona njalo acekisane ukuze athuthukise ilizwe.
Into eqakathekile kakhulu esizweni seZimbabwe ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse yebo ikhonomi kayimanga kodwa kulela ngokwayo i-independence kusele futhi konke sokusezandleni zethu asikusebenzeni ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yegeqile akumelanga ukuthi yekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako
umnumzana Jabane Kiwane yena oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukazulu ngelanga likaze buze ukuthi amanyanise uzulu umfokankiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kazulu onsundu
dubola ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuka athathe ilanga leli alifake kwezembangazwe kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe lilanga lokubambanisa abantu osuka ngapha sonke sibe lomanyana
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogwetshisa labo ngaphambilini kosuku lulanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa. UMnangagwa ukhangelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana nelanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Ngokusenjalo, eleZimbabwe linanza ilanga likazibuse kusasa nje kulokusilela kwamafutha elizweni. Njalo abantu abaningi besithi ukusilela kwamafutha lokho kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Emagalajini eGwanda kutshone kulendwendwe ezinde kwathi ngokutshona kwelanga amafutha esebuyile kwaxokozela ngemva kokungenela kwamasosha ezama ukuthela iphethulo kuqala kulomuntu wonke lanxa nje ebesemuva. Umuntu ngameli inkomo uxoxe lomunye obesendwendweni kwelinye igalaji okhethe ukwaziwa ngokuthi nguBindlovu.
I-confusion ekhona ekhompo ekuthembeni yokuthi kucontrolwa njani yona i-situation is very bad ngoba sinamalanga ngapha ingekho sibiliphiwe yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya lamapholisa ibaseresikupa lamasosha nje sikeda nje kukhuluma ngamanje nje amasosha yiyo akade ejampa i-queue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala abantu yikho khona kwabakuyalayo ukuthi labo kabajoyin i-queue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo yilo dubo sekukhona umsindo yikwapho oqala khona ukuthi bona sebethrethena loku funa ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe kulo msosha nje ofikileyo la kaze gqoke ama-uniform yiyo into ehluphayo yokumisinda kathesi kusanda kufika nje lamapholisa kathesi layo sekhona but yabuyiswekile abakayilenkile ngoba abantu bakhalaza.
Sikhuluma nje ayathela amasosha lamapholisa.
Hayi kabakatheli uthi esuka lapha ithrethena ukuthi sesiyalanda abanye bakhe lapha ababuthene khona uyabuya khona babheke egaraji. So nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani bakomplaina abantu ukuthi njengoba sekela nje ukuthi uyadinga ubhururu bakhe kuyabuya kuthiwa lo msindo kumbe sesiyagcina sesithaywa futhi ngathi kuma-queue yiludibona khona.
Kusasa lilanga lokuthakazelela uzibuse kanti ile kefu le Easter lalo liyaqala nje kule viki. Ungathini nxa sikhangela ukubana isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela mafutha ezimota elizweni?
Kuma manje ama-queues they are very long. They are very long ama-queues. Abantu bakhangele ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye ngabafuna emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuyokwenzakalayo. So sikhangelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume emakhaya njengoba ikhefu leli ngani holiday ngani ihlanganisa nabo-Easter konke ndawonye. So ngamafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecele behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebecele behamba ebusuku siyabona kusesoba zengozi zomgwaqo yilo dubo likhona.
Lo ngumnumzana Bindlovu isakhamuzi seGwanda sixoxela emelele iphethulo kwelinye igalaji khona le eGwanda.
Okay. Beli kwa zina ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Lanxa amehlo kahulumende lawenhlanganiso yezizimeleyo eqhubeka ehlahlwe eManicaland lapho kuphathiswa khona abalwela abawelwa ingozi yezulu lesiphepho, abantu abaningi emaphandleni bathi sebesifa ngendlala njalo badinga usizo oluphuthumayo. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yemandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umumbu lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe-social welfare, abanengi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amasewu, hayi okwethukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesisaba lokuya khona. Khonapho ngile mbuli ekwane ukuthi nabazukulu bamabangu 9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu qalise ukusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphele lonyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngimiphansi kwenye inkomo ikhanya iqamukile emlenzeni, iqanyulwe nje kuphela ukuthi ibingene emagodini zami kudinga okuvutyani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esuzwe kumvundlana.
Abeshantu ezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafike esigabeni solesi sakithi solesi efika ward 13 solesi eMawane, hayi mboni kazani, hayi lapha ungaba neminyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogoko ngokugcina ukuthi ngizakhangela ngathi kangikwazi, ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika ekuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimo Mpofu.
Ukhansila ngwezano, so khansile ngwezano into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu. Esikhathini esiningi vele amanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayatshiywa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona seledlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosikho kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into Ntungameli kasiyo into entsha, into evele iyaqala kudala ngeminyaka lana eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington nginguNtungameli Nkomo.
Bolaistok namhlanje kuhlele Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni belungiselela ukunaza ilanga likazivuse. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Indonesia baqale ukuvota ngabo 7 ekuseni namhlanje bekhetha umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Zibikwa zindala zombili phakathi kamongameli Joko Jokowi Widodo lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uGeneral Prabowo Subianto. Umcebisi omkhulu kanobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, uNicholas Haysom, usefikile kwele Sudan ukuyancedisa imizamo eyenziwa ngabomanyano we-African Union wokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe ngemva kokugonqulwa kombuso kawayengumongameli u-Omar al-Bashir ngeviki edluleyo libutho. Ngesikhathi eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithoba munemunye iningi lalokhu lathola ibuzubuse, iningi lithi impilo inzima kakhulu kulesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Inkulungwane zabantu sezasuka elizweni zaphephela emazweni angomakhelwane njengabosowabo abahlala phandle kwelizwe, abo baza kuba lembuthano emazweni la. Ngapha edolobheni leWashington DC, izizalwane zeZimbabwe zizabuthana kwelinye igceke elithiwa Potamagoats Park ngomgqibelo. Kwelebhilithane lamanye amazwe lakho kuza kuba lembuthano efanayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane, umnumzana Tifa waJapi Bango, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yazibuse mfowethu lilanga elibuya engakutsho ngithiwa ngithi lilama mixed feelings. Lilama mixed feelings uzibuse ngithemba ukuthi uyazi ukuthi uzibuse kufanele kube ukuthi ingqobe yokukhululeka kwabantu kuzo zonke inkandla zonke zempilo. Njalo nje kube ukuthi lezinto kuhlanganisa izinto eziningi kakhulu. Kodwa ke lona ekuqaleni lilanga engizathi ngiyalikhwabitha kakhulu ngoba ilizwe leZimbabwe laba lokukhululeka kusuka indlela ama-British noma ama-QIA ayesiphethe ngayo indlela yokusigqilaza njalo bekhangelela abantu abamnyama phansi. Kuyinto yokuqala leyana impe ngithi ngiyajabulela ukuthi ilizwe lakithi lakuthola ukukhululeka, saphuma kuleyo ndima sayenelisa ukuthi sakhe enye impilo entsha. Kodwa ke ngibe sengibuya njalo ngizibuza ukuthi kodwa ke impilo entsha lesiyo kathi siyona siphila impilo entsha esiyifunayo na noma siphila impilo entsha esingayifisiyo. Impendulo yami ithi siphila impilo entsha esingayifisiyo ukuthi ngabe esikiyo. Uzibuse wabuya kodwa kwakufanele ukuthi kulokho okwakuvele kukhona ngesikhathi sikaZibuse kwakufanele ukuthi sakhe amabhilidi esakha ecazimula esiyaphezulu. Kodwa esikubonayo kakhulu ukuthi kwaba lokudilizeka kukaZibuse kakhulu, kwadilika kwacisha kwasala kungasela lutho. So uZibuse lona kimi hafu ngiyamjabulela hafu kodwa ngenhliziyo etopical.
Ye, kodwa siyabona ukubana iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yizo ezikhanya zisola into ezenzakala ekhaya. Kuyini okungaba kubangela lokhu? Bakhona yini abangaso abasola uhulumende kodwa besemazweni?
Eqinisweni izinto okokuqala ayisiko ukuthi abantu abaphandle kwelizwe basola kungoba basola nje kuphela kungela nto abayibonayo. Kodwa ke nxa usuye wahamba wayakhangela phandle kwesibaya wafika wathola ukuthi kulotshane oluhlaza, kodwa usuphenduka nxa usufika ngekhaya usuthola ukuthi inhlanyelo nayo sikhona esandleni kodwa kuyehluleka ukuthi impilo ihlanyeleke ibe luhlaza. Yilabo okwenza khona ukuthi abantu babe lokukhonona okukhulu. Bese kusithi abantu abakhona ekhaya bayasola kodwa abanye basuka besaba i-victimization ukuthi mhlawumbe nxa bengasola bazaxosha emsebenzini noma bengasola kuzabe lezinto thize ezimbi ezenzakala kibo. Kodwa kungayisiyo mpilo esiyifuna naleyana. Sasifisa ukuthi umuntu uma esola asisoleni ngento ekhona, singasoli ngento engekhoyo. Ikakhulukazi mina isikhathi engisigxeka kakhulu isikhathi esisukela embusweni kaMgabe ngo-1980 ukuze kuzofika lapho agcina khona. Ilapho kubonakala kakhulu zini ubakathesi ukamongameli umnumzana uMnangagwa sisakhangela ukuthi sifone ukuthi ngeqiniso lezi zinto azikhuluma. ukhulumayo uqinisile yini. Kodwa siyakujabulela ngoba nanga kubuye sesizibone lezi izinto ezazingavunyelwa ukuthi zingakhulunywa. Kathesi bayakuvula, bazivula lezi ncwadi bathi likhululekile bantu ukuthi selingazikhuluma okutshengisela ukuthi yiyo inkululeko ye-independence esiyifunayo naleyana. Kodwa kuba buhlungu ukuthi uthole ukuthi i-independence kwenzakala izinto kodwa kuphinde kuthiwa hayi ungakhulumi lutho ngenxa yokuthi i-independence kwakuyileso sikhathi. Ungavunyelwa ukuthi ukhulume lutho oluhlangene nale ndaba leyana eyadlulayo. Ngezinye izinto leziyana ezenza ukuthi umuntu angakhwabithi kuhle impilo yabe ipila. So into ekhona abantu bakithi abasekhaya bayesabela khona lokhu ngoba abaningi ngamasizo 7. Nxa ungeke uze uthi ngapha uthi ulime ensimini yami uphinde futhi kusuzwala mina kungenzeka ukuthi sengakuxotha ensimini uyelala ungadlanga.
Nxa abantu besemazweni ubona ungani kuyabe kulungile na ukuthi babuthane bananze ilanga leli bephakamisa iflag yelizwe?
Abantu abasemazweni kuhle ukuthi bengahlangana baphakamise iflag. Kodwa into ekhona esibathi sibeyazi ukuthi iflag nxa uyibamba uyiphakamisa kufanele ukuthi uyibambe uyiphakamisa ngenhliziyo yakho iphelele kungela nyembezi ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Tifa Wachapi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ibandla leMDC seliqalisile ukhetho lokudinga inkokheli zebandla esabelweni sakobulawayo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa kuze kube sekuseni kusasa. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu belumele luqale ekuseni namhlanje kodwa lucine luqala ngemini yantambama, ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabu kakusa. Isikhulumeli se-MDC kobulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu, ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu ye-Congress sizaqalisa manje, omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi ke bayenze accreditation, kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabomama ime njani kuprovince yakobulawayo. Ma beqeda sokuzangena ke intsha ama-youth labo bayenze okufanayo bese kungena i-main. Sikhangelele ukuthi hayi luhlelo olukhulu asohlelo oluncane lungaphela phakathi kobusuku. Asikhangelelanga ukuthi luhlelo lungaphela masinya.
Umnumzana Decent Bajila olilunga le-National Executive ebandleni le-MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla.
Okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga e-Congress yebandla le-MDC. Kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha, kulandele ngontanga, kugcine ngobaba. Emva kwalokho kuza kukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla, munye ngamunye abazangena lapha. Emva kwalokho kuzadingakala inkokheli ze-province ezabatsha, kudingakale inkokheli ze-province ezabomama, kudingakale inkokheli ze-province eze-main wing. Emveni kwalokho ke kulapho sesizakhangela khona ukuthi ibulawayo ikhetha bani ukuthi babe yiloko okuthiwa yi-National Standing Committee ye-MDC. Sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4.
Oncintisa ukuba yisikhulumeli sohlangothi lwabatsha, umnumzana Ben Hlatshwayo, uthi uhlupho olube khona yikuthi luphuzile ukuqala lolu khetho.
Ngikhangelele ukuthi i-youth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokesperson. Khonapha kathesi for the past term yimi kade ngiyi-spokesperson. So ngikhangelele ku-return i-position yona leyo ekuba ngu-spokesperson wama-youth. Ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10, but i-process ikase kathesi kuphela. Ukuphuza kuyakhozwa ngama-challenges e-transport. Ukuthi sometimes abanye bayebengale, abanye bengale ukuthi bahlangane, plus we also waiting for abanye bayevele hara.
Ukhetho lolu beluqhutshelwa eStanleyville emzini weMakhokhoba, njalo bekuphithizela amalunga e-MDC efuna ukungena kodwa isenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiyavota, njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla njalo belelungelo lokuvota, kungavunyelwa wonke umuntu otsho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi lilokhu likhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla ukugoqela isinkwa lempuphu kanye lezinye impahla ngesikhathi uhulumende esetshele abapheka isinkwa ukuthi besehlise imbadalo ngamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Isinkwa besithengwa ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu i-$2.50 kodwa izolo besesithengiswa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu i-$3.50. Uhulumende ukhweze intengo yezilimo ezifana lengqoloyi nge-70% okubangele ukukhuphuka kwembadalo yesinkwa. Uthi lanxa besiphekayo bemlobele incwadi bemazisa ngenyathelo labo abalandelanga umthetho. Impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu 50 kgs ibithengwa ngamadola angi-$33 kodwa intengo isikhwezwe yaba ngamadola angi-$55. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi sithumele uhulumende umlayezelo ukuthi amalunga ayo asekhweza intengo yempuphu. Sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, okuqala singakutsho ukuthi abantu izakhamizi zakoBulawayo ngokukhwela kwama-price zilokudana okukhulu. Uzabona ukuthi impahla zikhwela zonke insuku, in fact sokusesabeka indlela eziphela ngakula ngale muntu. Okunye kwakhona singeza be justified or not, kodwa iqiniso likhona ukuthi indaba yakhe yalahleka ukukhwela kwepetrol. Uhulumende wayehlale sala esithi yena ibhondi ledola le-America kuyalingana. Yikho futhi okukhula ama-price ngoba abantu base baqalisa ukwenza into se-rating. Okwesithathu okufanele sikunanzele futhi ukuthi abantu abaningi ngasesikhathi bethengeza iy'mpahla zabo baphuma ngaphandle kwelizwe besiyathenga iy'mpahla zabo and emthengeni wabo basebenzisa idola le-America elingatholakali emabhenki elingatholakali e-reserve bank. So abantu asebekwenza ukuthi bayahamba kumkambo omnyama bafike khonaphana-ke basose imali yana kumkambo omnyama ngama-return alayelangqondo. Yikho sokusenza ukuthi ungananzelela ama-price ethu aqansa ephezulu. Ngokunjalo-ke yikho sokusenza ukuthi kube nzima ukuthi osomabhizinisi basole ngoba labo zananzela bazakuthi ukuthi hhayi kanivela thina imali ewuthithatha kungesote. So silalelo lhlubo. Okwesine velilizwele ongananzela ilizwe engama-sectary esingathi thina kula production kwenza ukuthi abantu begcine bephuma besiyadinga impahla kwamanye amazwe endesekuyabeyadurisa. So umumo sibila umhlanga.
Ekambe ubona ingani abapheka isinkwa bengasehlisa ngesilinganiso sengxenye yekhulu ekhulwini 50% njengokutsho kahulumende?
Ngabona bekuqasisa bengilalele laba abakhuluma bekuqasisa bona abezegreen marketing bebi kuyikudla bathe bethenga i-wheat ababayithenge khona bethenga lo muntu lapho othengwa khona ukuze uqansile. Ngokunjalo vele umuntu okubhizinis isikhathi esiningi ungaqansa ulutho laye uyadlulisela intengo yaleyo lutho oluqansileyo kulaba abathenga isikhathi ama-consumers. Ingozi esikhona yikuthi into esingalandela ukuthi leso singa singashota sine singasikhozi ngoba akula muntu ongafisa ukubana arane i-business kodwa engasatholi lutho. Kuzenza ukuthi sibe le ngozi yokuthi izinto ziya zingase zishota sinengeke singasazitholi le mashelfi. So-ke leyo ingozi esiyibonayo engenza ngale zimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekhona le koBulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engu-39 ilizwe lathola uzibuse ngoba kukuningi okuhluphayo elizweni. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.